Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 7 zibandlela 2023 ngoKhetsdube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlengwa abantu abalithumi lanhlanu abadilikelwa ngumgodi. Ukuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe.
Omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesihlona esiyena kuzomele badudulwe labo abantu bayelesoto ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi.
Uyaxokozela eZimbabwe ngenxa yohlelo lwegugurawundi okumele lukhokhelwe zinduna.
Imatebe ndifile ngendaba zegugurawundi ulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi ya-afekta sonke lathi
ngintu kodwa liyayiphika.
Sizalethulela ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abemba amatshe aligugu emgodini we-Red Wing ePenalonga olensuku ezimbalwa wadilikela sebehlengwe nguhulumende lenkampani ezijeneyo. Umphathintambo kahulumende wezemigodi uMnumzana Soda Jemu uncome okwenziwe izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo abadonise ndawonye bahlenga abantu laba besekucatshangelwa ukuba bazafela emgodini lo ophansi kwenkampani ye-Better Brands ekaMnumzana Scott Sakupanya. UJemu uthi kusetshenziswe imitshina yama-satellites yokudingisisa ukuba abantu laba bangaphi kwasekugejwa bayaphutshela lapho kade bedilikelwe khona ngumgodi lo. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathele ngokuzwa abantu bethuka izalwane zakwele South Africa besithi kumele zihlaselwe ngoba ziyabazonda. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le, uthi kulabanye abathi sebediniwe ukuthuka izalwane zakwele South Africa. Konke lokhu kukhanya kudalwe ngamalunga ebandla le-Democratic Alliance abemba abadabuka ababambe abadabuka eZimbabwe ekade bezama ukuchapha uLimpopo ongekho emthethweni. Ayisizwe uMkhwananzi exoxa ngodaba lolu.
Lezo nkulumo sizizwa kakhulu zikhulunywa ku-social media, kwenziwa ama-expresses kulokho kwakuthiwa yi-Twitter. Nakwezinye nje indawo ku-social media, abo-Facebook, nakho kuboma-WhatsApp lapho emagroupsini, sizwe sekunezinto endulo eziqinileyo, ezinye eziphambukileyo mpela ezithembisa ukulwisa ama-South Africa. Sizwe omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesihlona ethi yena kuzomele badudulwe labo abantu bayelesoto ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi behlambalazwa beseyiswa. Yonke lento ayisiphathi kahle, iyasichukuluza lathi singabakhokheli. Kodwa-ke into esiyitshoyo ukuthi akungabi yukuthi ngenxa yokuchukuluzwa abantu sebezilibala bona ukuthi bayizethekeli ezweni labantu futhi kulesimilo langendlela yokuziphatha esiyaziyo thina esakhuliswa ngayo.
Kuyini okwenze konke khonokho kwaqala abantu sebesikhuluma into ezinje?
Indala vele into ye-xenophobia lapha e-South Africa, kanti sekuba kakhulu ukuzwakala njalo nje lakho futhi khona le kuma social media kule ihlebu labantu ababe bezisipa ngama-patriot into ezifana naliyezo bethuka behlambalaza amaZimbabweni bawatshela ngokunuka bewatshela ngobugwala. So kuyakhanya ukuthi sekufike lapho abanye babantu bakithi asebefila ngathi sekumele bakuphendule lokho, kanti thina sithi ha-a, sisani moya yonke lento iyananzeleleka ukuhlambalaza nokuthethiswa kwenu, kodwa akusiyo indlela yokurisponda ngayo le. Zikhona indlela nama-structures esingakwenza lokho ngendlela nathi esisala esinike isithunzi ingahlambalazi ibizo lethu nebizo lesizwe sakithi.
Ye, abantu bazondiswa ngelokho kwenziwe i-Democratic Alliance kade ixutshanisana labadabuka eZimbabwe khona ngale mfuleni eLimpopo.
Lokho-ke yikho kuthele yonke iparafina, ubilo obuvela ukhona, kodwa iparafina yonke ithelwe yilokho-ke okwabomakhenzi, ngoba nakho mase kuyukuthi abantu bazofila ngathi hayi sebezogijinyiswa impela njengezilwanyana. Mhlawumbe ukubathelela lowo mfutho esesiwubona umisguided kakhulu ukuthi no, they cannot respond ngendlela abaput South Africa First Dayton Makhenzi abenza ngakhona. Bona abayenze into yabo ngokuzithiba nokuzithoka. Siyakunanzelela mpela ukuthi lakho lokho mpela yikho okuthela iparafini kakhulu, kodwa-ke indala nje into yokuthi kube kutshintshwana ngamazwi between ama-South Africa namaZimbabweni. Kungekho uzinga leli esesikubona ngalo sokuthi-ke hawu sokungumhlambukazela usipho.
UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg kule South Africa. Uyathokozela eZimbabwe ngohlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugulawundi oluzaqhutshwa zinduna eMatabeleland. Abaphikisayo bathi akumelanga uhlelo lolu luphathwe zinduna, kodwa amalunga ebandla lezanupf athi luzaqhutshwa ngemfanelo zinduna. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele we-Freedom Alliance, exoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudale le-ZANUPF Central Committee. Uncube usungula lolu daba.
Imathebe ndifile ngendaba ze-background ulithumela abantu babazotsha abantu bababulali, alisolwa kalivumi lanamhlanje.
I-background ya-affecta sonke lami ngini,
kodwa liyayithika liyayithika, akuyivumi akuyivumi ukuthi yenziwa kanoyenzani. Yayenziwa ngubani i-background
yakuvumiubani
wayenzanibabuhumi kodwa uyavuma phela ukuthi izanu eyabulala
abantu jonge what right izap ipf zapho nezanu jonge sokuhlangana sokuyi-one
nguba nokuvumayo ukuthi izanu yabulala
abantu bebulawa ukubulawa kwakukhona lathi safelwa sinje
babancubaubanabulala abantuakuthina
abadala bami babavela kuzapu side
wabulala abantu mbani chuma sengubuza nje umbuzo wokugcina ngubani wabulala abantu chuma
ungambuza imbuzi
yizani nxa ungakwazi yizani kodwa yila namhlanje iyafika
esikhuma ngayo ncube kaeyozani ujongwe leyi inhlangano zalo nezaphu obahlangana ubaba unkomo lobaba umgabe
awulaqiniso bakuthu izanu iyona leyani yakudala eyalisa abantu ukudemonstrator yiyo yakudala yona leyani izaphu ungayikwaki khonapho
ungaziphoseli into engasiyo nkosi yami mina ngithe siyizanu pf entsha evela kuzanu
mina lawe singama-victims babatshuma mina lawe singama-victims
bahlanganisa amaphathi omabili ona lawana kusenzela ukuthula lokuxolelana
ukuthula kulokuthula khonapho kuzaliswa abantu ukuthi bayedemonstrate
izinduna ukuthi
zenzeniphele vumelani nabantu bayedemonstrate
babahumavumelani
abantu bayedemonstrate bakuchuma niyekele into leli
yenzaabandebele
yahlukumezalasele part of Midlands akithi so yinto yethu sonke asonto i-opposition ningabe lokhu lifuna ukusikowa amapoyinti
vumelani abantu
badeuzanuaasafelwa sibuhlungu ngakho yikho sifuna kulungiswe yikho ubona sathi umongameli wethu ngathathi i-losen ama-steps ukuthi kulungiswe khonokho yikho wabiza
izinto
ama-stakeholders wonke ama-community base organization wonke abizwa estatus kobulawa labantu rights sikwenze njani kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambi into leyi
akusebenzi
kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo
akusebenzi lokho
so akithina emandebeleni ngabe induna ziyazihlonipha so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yegoground ufuna ukuyabhuza as opposition
kumele licho qala ukuthi wabulala abantu ngubani izinjula ngubani wabulala abantu
wisdom
ngalizwa kakhulu ngingene kunapa
no azoba kube le unity yiko kwaba le unity mhla ka 22 December 1987 abantu laba balokhu besibulala besibulala mangcono kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative ngaba mgomo kumele simbuke for that sacrifice ayenzayo ukuthi hayi ngcono kubanjani lapha kuphela okuyinto lokhu abantu belokhu bebulala
ye ngiyalizwa kakhulu igolide ngiyalizwa kakhulu
into yaphisa
akula bantu ababulalayo chuma izani yabulala abantu ungathi abantu babebulala ngubani umthezano wabulawazi
yikho ngithe izani yaphela kudala ngosi kathethi ehlanganisa iPF zaphu lezalo jonge
yantu ze lapho ke sengizwe sengizwekazi
zaphu lezalo jonge ukungenise ekhanda konoku kugcile baba akula problem babu yebo baphume bephoma okunye kona ngale eceleni but thina sathiwa ngoba unkomo la sibuye nge-PF zaphu lezalo jonge elababa umgabe kwahlangana kwaba yizalo PF
ye ngiyalizwa kakhulu ke ekugcineni konapho ngizacela ukuthi ubaba uncube aphosela lakhe ngegugu rawundi khonokho kwezinduna ubaba ugolethi uzalandela khonapho amafutshanisei
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani wabulala abantu waye babulalelayo ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwanga kakusebenzi akuthumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethiywa ngubani waye babulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziweni ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningcekeza enziwe yizalo and izalo ingavumi ukuthi khona into lebayenzi othuma ibabasekela into yena ngabe bahle batshelane kwaphana ukuthi akuvumi ukuthi izalo yabulala abantu
ye baba ugolide ngamafushane kwalapho ba
umfo wethu unqube lapha kuthi ngawo zisiza ukuhamba njani induna yotokuthi zizokhuluma induna zizohlanza bona labo amavictimo nalawo yiwo afunakalayo emhlanganweni walowo lezinduna bekhuluma khonoko okhulumayo baba Ncube uvunyele ukuthi ukukhulume emhlanganweni walowo yabo sibize izinduna
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance Zero ngene kusigaba esilandelayo sesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane ophikisayo kwele Sudan umnumzana Osman Sonko usevinjwe lidale le-Constitutional Council elithi amaphepha akhe abengaphelelanga ukuba angene ukhetho lwalonyaka uSonko waba ngowesithathu ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 Inkosi yakwele Jordan uKing Abdullah uthi uza kuba lokugedla kwamazinyo uma kungamiswanga impi ephakathi kwele Israel leHamas. Uthe le Melika kumele litshele ele Israel kuba lingahlaseli eGaza. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sisenzelana amhlophe ukuthi thina abanye sesingenile kuwo umnyaka lo omtsha. Kungasikho ukuhlakanipha kwethu ngokwenza kwethu, kodwa kuyintando langamandla kaSomandla ongehlulekiyo enhlelweni zakhe. Ungafanani lathi esenza amaphutha kusa kwamalanga. Ukubona kwakho umnyaka 2024 akulona iphutha kuNkulunkulu, kuyinjongo kuyinhloso kuluthando lwakhe lentando yakhe ukubana mina lawe sibe khona kulo umnyaka ka-2024. Bebe baningi abafisile ukuthi bangene kuwo, abanye bethembe kade bekuthembile inotho yabo, amandla abo, izikhundla zabo, ukuziphakamisa kwabo. konke lokho uNkulunkulu kubekezelele ukuthi kube khona kodwa ke namhlanje ke sikhangeleni incwadi yabase Corinth 5 sikhangeleke uverse 17 esimbale ngevikele kuphelele sekufika ku 18 namhlanje kufundeka kanje kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha wokuqala kudlulile beka sekuvele okusha 18 kepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Lapha ke sizwa uPaul etshela bona baseKorinte ukuthi yebo kudala kwedlule sekuvele okusha. Okusha yikuphi? Okusha yikubana siguquke sintshintshe ngothando lukaKristu sibe izidalwa ezintsha ekwenzeni. Yebo iminyaka yethu yabe kuyiqhubeka ikhulu isiya phambili. Yebo siyabe silokhu sikhula siguga kodwa ubusha obuthiwoyo kuthiwo umuntu ongaphakathi ukuthi izinto ebezikhona ngayizolo kazedlule siqalise ngezinto ezinhle ezintsha yonke into entsha imvama iba yinto elobuhle lesicathulo lesigqoko lemota la ngayini olakho lendlu kusesekutsha kwakukhwabitheka kwakubuhle kubukeka kuthandeka kodwa ukuhamba kwesikhathi kwaguga kodwa ke umuntu laye njengoba kuguga inyama kodwa ulakho ubana azivuselele ngaphakathi abe umuntu omutsha nxa ekade esaziwa njengomuntu odlama odlakela wamanga ixoko oxabanisayo ongathembakalanga olamanga azintshintshe yena ngaphakathi azitshele ukubana umnyaka ka-2024 ngifuna ukuba umuntu wehlukileyo kuze kumangale lalabana ade becabanga ukuthi lo muntu uyaqhubeka ngalobo bubi akade labo eminyakeni odlulileyo umnyaka lo awube yinkonzo nxa inkonzo asitsho ukuya emacaweni lapha esikhonzela khona ngaphansi kwezihlahla lapha esingenela khona utsho inkonzo yangaphakathi ukubana nxa izinto bezingazihambi kuhle phakathi kwabantwana labazali phakathi kwabathetheneyo phakathi kwabasebenzayo labaqhathi babo phakathi kwababusi ababusayo lababuswayo kumele kube lokubuyisana kuxolelwane kulungiswane ukuze impilo le eka 2024 ibe impilo engcono kakhulu kulale eka 2023 nxa senza amaphutha asivumenini siyacela ukubana konke esikuqalisa lonyaka umnyaka uqalisa kakube isibusiso kube inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu kanye loNkulunkulu uqobo lakhe asikhulekele Thixo sicela ubuyisana lawe kuqala ukuze sibuyisane nalabo esihlala labo endaweni zethu ezishiyeniyo Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo sile sizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo uTabo Kancube namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi
kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health sizame ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abatsha sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI imikhuhlane njengabo-HIV kakhulu sisebenza labatsha emadolobheni senenzeleka lesi mkhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga
ngokwenzakalayo
lokho uhlelo lokuqhakeke kanganani
ihlelo lezi sizenzayo kuyathakisa kakhulu ontanga esingathi khona ibehavior change sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izinto lezi bazenza bengenalwazi olugcweleyo umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu
abanye bayabe besijaji ukuthi siphanye sike emacansini ukuthi asila okokwenza abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha
senzele esikhathini esibengi abatsha abakhona kathesi bakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi xa sikhangele evinanempilweni yethu yethu ingathi iphakeme kakhulu so umuntu lo usunikile information kodwa nxa yengena okokufaka esiswini zakunika umzazi ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana wenkazana lobo unike information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibiyela endlini asisekungela kudla kungabuya ubaba umbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngithole lokhu zanini okokudla so ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele esingathi khona ama-live note project nebethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya abafisa ukufuya izimo inkukhu bese zama-projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi yenze ama-projects lawo nami ngakhe ngathi ngingathi ngiqalisa lowo msebenzi engiwenza manje nami ngaqadangi ngomunye wabatsha eli-page gate ngakhula lami ngazi ngafika lapho sengikhona unganenzela ukuthi angizange ngimayelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyo yenza ngiphilise nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenza siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kuprinta ama-t-shirt i-corporate for i-corporate where siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations amakampani nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola
ngakampani yami kuthiwa yi-Sindoset Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 epakit center kobulawayo ku-8azeni le-Fire Street abafuna ukuthi bathinte bangazithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silo mlando nje esikhangelane lawo asikwaniseni ukuthi sizigcine nathi nxa sokufika isikhathi sethu ukuthi sesingabadala sikwanise ukuthi ilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
okusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo ngudaba kancube yise Washington DC
Romanje-ke wathi singene kwezomculo lapho sixoxa khona lo Robert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo ocula ingoma elodumo ethi Gwabe Gwabe umthani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele
Gwabi gwabi guzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe Shiyo ya ntanda gwabi gwabi guzwa ngile ntombi yami
ihlale enkambe
Wena wazalwa ngawuphi umnyaka?
Ngazalwa ngo-1969
Ye, akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi?
Thina ngekhaya simajaha amane intombazana eyiwa so ubaba sasihlala laye khonapho eNyumakweni wabhubha vele sihlala laye khonapho eNyumakweni
usebenza
i-sugar refiner kodwa lapha ecula imizi
ye umama-ke kungaphi umama khathesi
umama laye sasishiya wabhubha ngo-1989
ye akusitshele imbali kababa lapha
ubaba sikhanya wayeshaya kakhulu imizi thina ngoba wenza izimali ngama khonapho ngama 16 up to 16 up to 17 khona wenza izimali isaba wonke jikelele e-America lase UK lase emhlabeni wonke nje e-Africa khona wayechaya imasigani yokuqala e-Africa ukuthi bechaye imasigani yabo Josiah Hadebe uJosiah Hadebe wayeyilingani yakhe la bechaya bonke lecula indawo
yami ngihlala enkambe shuka yamthanda babikwabikuzwa le ntombi yami ngihlala enkambe shuka yamthanda ngizamthengela amabhanzi isiwithi lebhanana ngizamthengela amabhanzi isiwithi konke lebhanana kwabikwabikuzwa ngile ntombi yami ngihlala enkambe shuka yamthanda
ye akutsho ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo ubaba yipi
ngigwanigwani awugwanigwani wenza izimanga ngoba isaba wonke nje yayithakazelela leyingoma ugwabigwabi
ye akusithethi khona manje lifisa ukuthi lenzeni ngomculo kabani
asiuphakamise ibone ukuthi ngihlethi siyawuphakamisa umculo kabani ngoba likhulumani kulomunye ufowethu la vele kuculayo esekhethani uphakaitoleyimbali ba siuphakamise umculo kabani
ye nxa sikhangela lizawuphakamisa njani
singawuphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshazi nezyalo siyaphinda sizitshaye futhi siyaphinda sizitshaye futhi
ye lizakwenza nini lokho
anytime nje simanje kaphinde singamenza anytime
ye siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa kambe ngobani abathengisa ingoma leyi mhlaba wonke sibili
ukuthi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP nasenetherlands isama-copies lawa online so asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefit nayasethengisi ama-copies nalawo ukuthi siyakudinga okukhulela
Gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuka yamthanda gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuka yamthanda ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana Gwabigwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi mina eyami nansi ngilayo bona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalela Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebhanana ngizakuthengela amabhanzi iziwiji lebhanana gwabigwabi
ye lapho kade limuzwe ekhuluma ke nguRobert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi gwabigwabi siyaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo kodwa kunjalo ke khanya kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababu George Sibanda kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani so umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali
gwabigwabi mfana asazi wethu wena wena ntombi sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapha ndakuthengela amabhanzi iziwiji konke lebhanana gwabigwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuka yamthanda gwabigwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuka yamthanda ngizakuthengela amabhanzi
ye sizaluqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo kuhlengwa abantu abalijumi lanhlanu abadikelelwe ngumgodi ePenalonga kukhuzwa abadabuka eZimbabwe abalala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe bazilondiswe ngokwenziwe libandla lePatriotic Alliance kuyaxokozela kwele Zimbabwe ngenxa yohlelo lweGugurahundi okumele lukhokhelwe zinduna lingakhohlwa ke ukusidumela incwadi zenu ze-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 0800-465-0318. Zaphinda njalo, +1 202-465-0318. Walivalisa ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.